So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesihlanu mhlazi ku 18 Nhlolanja 2022 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje imigoqo ephiwe ibandla le Citizens Coalition for Change ngamapolisa phambilini komhlangano uzayenzelwa eHarare ngesonto ebalisa ungachayi izilogani ungahlabeli lokungahambi ngamabhasi kulomhlangano isichiye abanye bezibuza ukuthi kuyini okwenzakalayo.
Kodwa ke kasifuni ukuthi sibambe inhlwa ngekhanda siwahambele phambili ngoba kasikaboni ukuthi amanye amabandla njengabo MDCT bazawanika yini imigoqo enzima enjengaleyi.
Umhlali wakobulawayo unkosikazi Cora Ndebele sesungule umkhankaso wokukhuthaza abesifazane ukuthi bancitshe ucansi abesilisa abangabhaliselanga ukuvota oqhutshwa ngomama othiwa a registered voter campaign.
Hambe register, nxa ungaregister ucansi endlini awulutholi. Lokubuza sibaba ubaba abuze ukuthi ngoba sayazama ucansi bayaluthanda.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi imizamo yeZimbabwe yokuvuselela ubudlelwano bayo lamazwe omhlaba jikelele iyaphumelela.
Eqinisweni akunalutho aselwenzile olwaluphela ulungile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Imigoqo ephiwe ibandla le Citizens Coalition for Change ngamapolisa phambilini komhlangano ozayenzelwa eHarare ngesonto ebalisa ukungachayi izilogani, ukungahlabeli, lokungahambi ngamabhasi kulomhlangano. Isichiye abanye bezibuza ukuthi kuyini okwenzakalayo. Amapolisa athi amalunga alinhlanganiso engalokotha ephule imigoqo le azawukhomba umuzi olotshwala. Kodwa abanye bayabuza ukuthi kungani limigoqo ikhanya isetshenziswa kubandla le-CCC kuphela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Yenza kube lukhulu kakhulu ukuthi ibandla le-CCC lenze umkhankaso elifisa ukuwenza. Kodwa ke kasifuni ukuthi sibambe inhlwa ngekhanda siwahambele phambili ngoba kasikaboni ukuthi ba amanye amabandla njengabo MDCT bazawanika yini imigoqo enzima enjengaleyi. Kuyithemba lami ukuthi amanye amabandla lawo la iZANU PF bazayinika imigoqo efana nayo ukwenzela ukuthi kube lento leyo kuthiwa fairness. Bengafaka lezi zinqumo engibona ngani zona nje kahle kahle ziyadingeka ukuthi zibe khona ngenxa yokuthi ngemvama kuvame ukuthi kube lo budlwangudlwangu lodlakela ebesilujayele emabandleni ikakhulu ibandla lena leli MDC la lebandla leZANU PF lawo bajala ukwenza ubudlwangudlwangu. Nxa imigoqo isibanje kuzamele imigoqo enje isebenze kuye wonke amabandla. Ke mpinde ngithi njalo imigoqo leyi indlela abakufukwenza ngayo banika ibandla le-CCC into ethi ngayithi thina luzwelo ebantwini ngoba abantu bazaqala ukubuza ukuthi kanti ibandla leli elomiselwa kangaka liphetheni. So ngicabanga ukuthi strategy sabo kabasicabanganga kahle nxa kuyukuthi bavele bajonge ukwenza iqhinga lokuthi benqabele i-CCC ukuthi ikhankase ngoba kwezenza abantu babe sebehamba babone ukuthi i-CCC le evalelwa phandle kanti yona injani. Kufanana lokuthi ma umuntu angapenda umduli abhale ukuthi lapha ku wet paint imvama siyathola sokule minwe eminingi khonapha abantu befuna ukuzwa ukuthi imanzi ngempela. So ngibona ngasitha iqhinga labo lisebenza in favor of CCC ngendlela abakwenza ngayo.
Nxa sikhangela imbali yebandla le CCC amapolisa bengaba bekhangele khona ukuyini ukuthi kuke kwaqhamuka udlakela phambilini kumbe baphongu ubawomisela nje kuphela.
Ye kuliqiniso abantu be CCC yibo phela kade beyi MDC chamisa uyaziwa nguthi sithanda ukuhamba lamaxuku abatsha abathanda umsindo vele kuwayenjalo kususela ngensuku zakhe sase college ebizwa ngegama elithi Wamba Dia Wamba njengowolodi lohana owe Democratic Republic of Congo bayikho kwadabuka khona ibizo elithi Wamba uyakuthanda yena nje ukuhamba lamaxuku abe sengani uyiwolodi kuphinde kube njalo sikhumbule ukuthi ibandla leli yibo othamisa akade ele xuxuku lelalabatsha akade lithiwa ngama vanguard asesababona beshaya abasekeli bakamdzuri kabuhlungu eHarare eminyakeni edlule yibo futhi amaxuku esawabona efuna ukushisela uMonzora lokhuphe endlini engenge ngo 2018 kungcwatshwa ubaba uMorgan Tsvangirai
umnumzana Angliston Sibanda ingcwethi yecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo
asamben madoda siyovota
umhlali wakobulawayo unkosikazi Cora Ndebele ngeviki edluleyo usungule umkhankaso okukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota oqhutshwa ngomama othiwa be a registered voter campaign Undebele uthi nxa wonke amacebo esehlula owesifazana kuzafanele ancitshe umyeni wakhe ucansi engaphekeli abantwana asebekhulile ukudla abangabhaliselanga ukuvota njalo axotshe iloja ngoba bebuyisela isigaba seMatabeleland lakobulawayo emuva ngokungabhaliseli ukuvota unkosikazi Ndebele utshele usithandekile mhlanga westudio 7 ukuthi usexoxisane lenhlanganiso yeZEC kanye lehofisi kamsitheli ngengxaki ezenqabela abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ezigabeni zeMandebeleni
siyabatshela ukubana ukuthi bengabi khona kuvoters room kuyingozi kakhulu nothi emuntwini ezepesen eyedwa but ku-region yonke jikelele ngokuba ama-constituencies zethu azayehliswa ngoba abantu aba-appear kuvoters room sibalutshwana lokhu kuzayenza ukubana abantu abayasimela kuparliament bekhangele inhlupho zeMathebeleni bepusha indingeko zikamathebeleleni bazoba balutshwana okutho ukuthi sabe sesiluzile eze-region kwezomnotho sokusheka umnotho wokubana isigaba ngesigaba afuze sithole inani elingaka kuzayenza ukubana thina njenge-region sithole inani elilutshwana ngokuba okwamanje besithola indingeko zema-constituencies ayi-38 ku-210 leyi ekhona nationwide okutho ukuthi inumber ingaveli yehle thina sabe sesithola ukulutshwana ngoba sebenika u-equivalent to that number maybe 36 kumbe 30 ufice ukuthi kwezinye indawo like kumaswingo le abantu baningi abaregistile sebengezeleke inani sokungezela ama-constituencies ishiye leyade ufuze ubuye kithi isisiya kithi ngoba sinanzela ubana abantu abaningi ayisikho ukuthi kabafuni ukuregister as such but babona kungancedi ukubana bavote so kade siyabonisa ukubana leyi registration ayinani lokuthi uvotile kumbe awuvotanga but oba khona ku-voters roll ukuze eze-region sibenefithe ngobuningi bethu ukuthi kulabantu abangakanani kusigaba sakithi sonke jikelele abalesidingo zezithupha siyazamela ukubakhuthaza ukubana bavukele endaweni lekhothe khona izithupha kuyithathwa izithupha njalo sike sazama lokufinyelela kwabe-registry sibabonisa even la izeki besibabonisa ukubana abanye abantu beyehluleka ukubana barejiste ngoba bengalaso izithupha njengokuba sikubonile ngekhathi sika-COVID bekuvaliwe endaweni eziningi ukutho ukuthi inani labantu abadinga izithupha laba amabhek baningi kakhulu sobe sizama ukukhuthaza lakuzeki ukubana laba abahamba besirejistisa ngezigaba ngezigaba kuhambe labo laba abarejistisa izithupha labathengisa izithupha lokhu kungenza ubana umsebenzi lo ube lula njalo ufuqeke kabanzi
ungachazisa ukuthi kahle kahle kuyini lokho okungakhuthaza ukuthi abantwana abangabafana abangamantombazana obaba ezindlini bonke bayibhale
leyi ke sithandekile siyibizwa ngokuthi yi-last push kothe icampaign le ayifuqwa ngumama at household level kube le no to 930 citizens ezindlini zethu njengabomama so okungcono ukuthi ubaba nxa ungumama umsebenzi zecansi umbosi ubana baba mina angeke ngibe ngiqhubeka ngihlangana lawo ocansini wena ungumuntu unresponsible ofaka impilo yemuli yethu impilo yesigaba sethu impilo yesizwe ebungozini so hambe register nxa ungaregistanga ucansi endlini awulutholi lokhu kuze sithi ubaba abuze ukuthi ngoba sekazoba ucansi baluthanda ezindlini lapha njalo ucansi vela kulabo abangaphile engamthola ucansi uba kuzaphakama hambe eregister then nxa ungabantwana abantwana siyazubana abaningi abale 18 years maybe ufica abasebenzi abana ngokuthiwa besidlala emabridging nxa bangabafana take an extra mile ngaye ngumntwana uhle umtshela ukuba namntanami ngahambe ukudla ngophakeli nxa kuyukuthi kuyidina no dinner for you till uzubuye leslip esibonisa abana eregister umntwana kuzamsuka ubuhlungu ngoba indlala ibuhlungu aphakame ehambe eregister ubona abantwana lapho kaliphakami umtshele ukuba akula ngendlela mina cannot live with an unresponsible citizen ngoba ufaka isigaba ufaka imuli yami ufaka isizwe sonke obungozini so go and register if not uyanika inotice uyasintshetha uyanika inotice ahambe kulojet izabaforce ubaya liyeregister it's an extraordinary option esiyibonayo njengabomama
lo ngunkosikazi Cora Ndebele oqhuba umkhankaso we-BA registered voter campaign obexoxa ecingweni nosithandekile Mhlanga westudio 7 ekobulawayo Umongameli Emmerson Mnangagwa ose Brussels kwele Belgium emhlanganweni we-AU-EU Summit osungulwe izolo uthi imizamo yeZimbabwe yokuvuselela ubudlelwano bayo lamanye amazwe iyaphumelela uMnangagwa ulobe la mazwe enkundleni yokuxhumana ebulenjini eye-Twitter leZimbabwe selilesikhathi lizama ukuvuselela ubudlelwano balo lamazwe afakela amalunga ezanu-PF izijeziso zenotho agoqela akumanyano we-European Union leMelika. Amazwe la afaka izijeziso lezi esethesa uhulumende wezanu-PF umlando wokwephula amalungelo oluntu. Umlangagwa ufake umfanekiso wakhe kuTwitter elomholi weleFrance umnumzana Emmanuel Macron leziphathamandla ze-European Union ebabonga ngokumamukela kulomhlangano ophela namuhla. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo wambuza ukuthi ngempela uyakhanya yini ubufakazi bokuncibilika kobudlelwano phakathi kweZimbabwe lamazwe angentshonalanga na.
Ngiyajabulisa njalo kuyabongeka ukubana yena ngowakhe umlomo uyakutho ukubana amazwe aseEurope ayamamukela. Ngibona ngazathi kuzancedisa ukubana uma sisiya ekhethweni esitshele ngasekwenzile in terms of ukuthi umnotho uye ngaphi ngoba isikhathi sonke abantu beqina ngokuthi ama-sanctions. So kathesi ipikitsha yona le ayithathayo asitshela ngokuthi abelungu bayamamukela. Ngibona ngazathi kuyinto enhle ngoba akasenakuze besitshela ngokuthi lizwe kaliphumeleli ngoba abelungu bemnikeze izijeziso zenotho. Ngibona ngazathi lokho asitshela khona kuyajabulisa ngoba sesizamkhangela ngemva kokuthi ekele ukudlalisa imali yelizwe sithi kwankona kule campaign yama-anti-sanctions.
Ukuncibilika kobudlelwano beZimbabwe lamazwe omhlaba uMongameli Mnangagwa athi kuyaphambili kuyakhanya yini bukhona lobo bufakazi.
Eqinisweni akulalutho aselwenzile olwaluthwele ulungiso. Instead lokhu kusiya kusonyiswa ngoba lakathi sima ukhangele lokhu esenza imithetho yokuncindezela enjenge-TVO bill etshengisayo ukuthi vele kafuni ukuthi kube le-plurality yama-voices ukuthi kube labantu abangakwanisa ukuthi bekhulume ngokuthi umbuso omuhle kumbeni mubi bekhuluma bezimele. So ufuna yonke into ayithathe ayione isebenze ngaphansi kwamakhwapha akhe. Ngezomnotho akulanto futhi etshengisayo ungabe ehlangene lawo somabhizinisi kodwa ungakhangela silanda u-2018 kwathiwa kulama megadeals amaningi ayenziwe kwaba lama breaking ceremony kodwa kulalanto eyodwa ngitsho ongathi yenzakele i-employment creation eyenzakeleyo kuphela yikuthi bethathe bebe sebesithi abantwana abaqeda izikolo sebeqhatshwa ukuba ngokhondakitha bemjova bekhiphe abantu bathe abafike ku-form 4 abafika ku-form 6 abanye ama-graduates yiba sebesiba ngowindi babojova labo kodwa besiphila ngakhonokho ngoba umuntu ofundileyo bekhangele into ebesemahofisini kodwa atesingesi osenguwindi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Umo umongameli Cyril Ramaphosa losikomishi wamapolisa esabelweni seGauteng kwele South Africa sebekhuthaze iqula elizithi Operation Dudula elihamba lidinga abokuza abaselizweni leSouth Africa ngokungekho emthethweni ukuthi lekele ukwenza lokho ngoba akukho emthethweni. Intatheli izindaba yeStudio 7 uThuso Khumalo usipha loludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma nabezindaba izolo umongameli Cyril Ramaphosa uthe uhulumende wakhe uyakwazi ukuthi kulabantu abahamba bengena ezindlini emankampanini bedinga abantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni. Uthe kufanele lomkhuba uphele njengoba lokhu kudala ukucosana ngobuzwe njengoba abantu abaselizweni abavela kwamanye amazwe beza ngokuthiyeneyo.
There certainly is no need by the South Africans or for South Africans to take any action in their own hands.
Akudingeki ukuthi abantu bafake umthetho ezandleni zabo. Siyabazi abahlanyela inhlanyelo yokucwasana ngobuzwe.
Trying to ferment negative attitudes and feelings towards people from other countries.
Esebuzwa ngabezindaba ukuthi uhulumende wakhe uzilungiselele yini nxa kungaqhamuka izenophobia, uRamaphosa uthi abezomvikela balindile ukuqeda loba nhloboni yodlakela olungaqhamuka. Kusenjalo usikomishi wamapholisa edolobheni leGauteng umnumzana Elias Mawela uthi akukho emthethweni okwenziwa ileli qembu elizibiza Operation Dudula.
There's no citizen who's empowered by any piece of legislation.
Akula muntu owumuntu kazana ovunyelwa ukuhamba ebuza abantu ukuthi baselizweni ngokusemthethweni.
Once the people start doing that, they are overreaching.
Usikomithi Mawela uxwayisele liqula ukuthi lingaqhubeka isenze njalo lizayifunda ivaliwe.
I call upon Dudula operatives that they must cease to do that. They shouldn't do that if they want to assist us in dealing with illegal.
Ngixwayisa iqembu le-Operation Dudula ukuthi lekele ukwenza lokhu ngoba bengaqhubeka bazafica imbila zithutha.
In that space, this is what is happening. But once they begin to take the law into their own hands, they are crossing the line, and the laws of the land needs to be applied.
Amalungu eqembu le-Operation Dudula asekhona endaweni ezijiyeneyo zelizwe lapho abahamba khona baxotsha abantu bokuza abathengisa emsikeni ezitolo emabhizinisini besithi imisebenzi abayenzayo ithathwe izizalwane zakwele South Africa. Ngempelaviki amapholisa acina esebenzisa intuthu ehitshayo yemota efafaza abantu ngamanzi ngesikhathi amalunga aleli qembu ezama ukungena e-Hillbrow Uvale le-Orange Grove. Kodwa kokhokhela leli qembu umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini uthi kusobala ukuthi amapholisa athola intshontsho kwabokuza laba yikho engawabophi nxa besephula umthetho. Uthi akumangalisi ukubona iziphathamandla zikahulumende zingabi yingxenye yohlelo lwabo ngoba azazi inhlupho ezibhekane lomphakathi malanga wonke. Namhlanje ke akasatholakalanga ukuthi aphawule ngokuthi bazaqhubeka na ngenhlelo zabo ngemva kwesixwayiso samapholisa lomnumzana Ramaphosa. Iningi lezalwane zeZimbabwe selemukele ngenjabulo enkulu inkulumo kaRamaphosa lamapholisa lobanga nje bekhona bathi kuvamile ukuthi uhulumende aqine emlonyeni kodwa aqine engasenzanga lutho. Ngemesulo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Lezempila kahle lubika ukuthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kuthi inani lababanjwe leli gciwane lakhuphuka layafika kumakhulu afika phose amane 385. Abangamachumi amabili lathoba mine mbili 28 ngababambe leli gciwane esikolo sesigaba seMasingo, kuthi abangamachumi amathathu lambili 32 ngabalithole ezikolo zesigaba seMatabeleland North. Asebehlatshwe amajekiseni amabili awe COVID-19 sebesedlula kancane izigidi eziyisikhombisa 7.2 million. Ilizwe lithi bengafika izigidi ezilithumi 10 million abahlatshwe amajekiseni omabili. Ukuthelelana leli gciwane elizweni kuza kuba nganeno.
Play
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz shortwave. Ukumama isikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronic lilodaba lokuthi idolobho lakoBulawayo seliza kuba yilo elilempilo edulayo elizweni jikelele kulandela ukuqonga kwemithelo nembadalo yokupaka izimota. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi uhulumende uthi indingeko zamatitshala sezifinyelelwe ngalokho kumele bancume umongameli Emmerson Mnangagwa ngokufeza izifiso zabo. Ukuba manje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, ikhuluma lo Penya e-Cape Town. Thina balandeli bamayelo sithi phambili ngoChamisa, phambili ngoChamisa. Labo Monzora labo bayadlala lapho, zombonisa thina kumayelethini.
Hayi, thina siyabonga, siyabonga ma-president wethu, sesivulele, siyabonga kakhulu. Umuntu uzophuma endaweni yasekubala esigabeni saseParai. Ngibonile lami kakhulu ukuthi hayi president mase sivulele lokhu kwaxa iCovid angaze ngihambe ekhaya, but kodwa lami sezakhona ukuthi ngihambe, but kodwa kuba lapho konke yimilapho, kodwa indlela zemali lezi ezikhiphwa endlekweni lezi hayi besingixaka kakhulu. But I know sibonga uhulumende wethu lati, hayi siyambonga ukuthi kuphela ngabe uyacela ukuthi laba abangela amaphepha akwanele abangela ama-passport ngabe kuthiwa bakhulunyiswana bangezele listi babefakelwe 6 months 4 months ukuze bekhonela ukuthi bangene ama-passport benze abakwenza babuyele. Hayi 3 months incane kakhulu.
Sele bonani kwi-Studio 7 ngenjebulo nokuphawula ngodaba lololo lwamaNdebele lona. Kumele sivotelane thina sodwa amaNdebele, abona ukuthi sivotela amashona, amashona asisebenzisa kuphela lapho. Sivotelane sodwa thina sizimele sodwa. Ngoko amashona lo bahlala lonke sikhala kuphela. Mazingene mina uChamisa nami ngeke sisebenzele sesiyekile.
Sanibonani e-Studio 7 ninjani nonke nabalaleli bayo. Uma kuyikuthi uMakhuphe no-Abednego Bebe no-Welshman Ncube sebebonile ukuthi kujoyinana namathimu amashona kubancedise. Kuright kakhulu lokho asebekwenzile ukuthi babambane kodwa njengabantwana basemajebelele. Nibambane Welshman Ncube lo-Abednego Bebe noMakhuphe. Lingabambana liba lesithunzi esingconywana esikhulu futhi nothi esingconywana esikhulu liba lesithunzi esikhulu kabi. Dani ukuyobambana lamathimu la aseMpumalanga o-CCC yini kona lokho. Chamisa Chet ozalo PF. Fumani kulawo mathimu aseMpumalanga nizo yakhe elenye iqembu la kwamathebelele. Ngiyabonga.
Ekhaya kwi-Studio 7 linjani? Siyaphila. Awusindo endukile futhi hey ngendukile futhi lokho ngidinga. Ngisoze ngimi ukuthi ngidinga umfowethu Louis Anele Mahlangu. Abamaziyo bamazi ngolusto, abanye bambiza ngu-Anele kade ehlala eCatu Park ku-Trip 137 kokufly. Ongabe emazi kumbe ele namba yomngaya abangani u-Abi, uSpekara, Edwin, Trimo, Metho bezingibiza ngomafa, engincedise shiwa embambe enambeni zami seBotswana plus 2677352868 inamba zami lezi zizi ku-WhatsApp. Ku-Facebook ngusindo M i-Facebook yami leyo. Cela lingincedise shiwo ngabe sazi kumbe ongabe lolwazi nyana nje olincane engincedise shiwo. Ekhaya uvela eVilabuse avoka omathayi kugodlola ngabona.
Ngiyalibingelela lonke basakazi nabalandeli be-Studio 7. Igama uThulani Ndlovu enkaya kwaSikhobokhoko. Ya namhlanje ngizamphiphe udaba loko ludaba lwabantu bezekhi lo. Nginokuphendula njalo lubaba lo bekhuluma nje mhlaka 16 February lana ethi yenu supporter ukubulele lezaphu ye abantu lingavoteli izano futhi liyabe sifanele lizigwaza emkhontweni libambile ngifuna imphendule baba akunjalo mawa ungumuntu olandela ipolitics yaseZimbabwe politics yaseZimbabwe ibanjwe yizano PF yikubona kulalela iqembulele leTing Pachedu leli lese libahlakazi nele songathi ngamarasta abasazi nento abayenzayo ngoba okwamanje ubheka indaba yakobulawa eCowdrey Park abantu abaningi bakhitshiwe 5000 something besiya kwenye indawo uyabona kodwa ngapha vele already bayese bevotisiwe bevotiswe izanu sotsi ngudlu babe sebesiya ngalena futhi sebesiyavota belena into okumele uyinake leyo baba ayisikuthi abantu bayayifuna izanu abayifuni totally wonke umuntu akayifuni izanu kodwa ubuqili babona besifuna silwisane nabuze sibuvake mina ngibona nje ungcono vele kudilizwe khona ukuthiwa izeki umama lwana omhlophe lowo engathi dicolored ngigcobisa amafutha abantu asakhitshwe totally njalo mina ngiyakhuthaza ukuthi bona abazombangazo abahlale phansi bayicubungule indaba leyo bengakhalali ukuvota bengakhalali ukuvota laba umunzura base bakhuphule banikeze izanu PF iwine futhi ngiyabonga
salibonani salibonani mazibabu amahle salibonani bakithi mina engikhulumayo ngibizwa Francisca Ndlovu ngivela kwamadabe kuwadi 3 ngisimanga nje sikuthi uhulumende wethu ume yenza ulutho ulobhasobha phambili uhulumende uthe uvulile amabhoda ijekiseni leli libuya wathi kanti force ukuthi silihlatshwe njalo uthi khona abantu kababuye behlatshiwe amajekiseni abanye nje babephandle kwelizwe kunzima kangako ukuhlatshwa injekiseni uphandle kwelizwe uyakuze uhlatshwe nini amajekiseni amabili nonke ade uvele ungabuye ekhaya nxa kuvuliwe amabhoda it means imicingelo yonke le yokuthi kuyathathwa ama-coronavirus kuyahlokozwa abantu abakhale sekuphelile hayi khona ukuthi nxa sesithiwa sizangena yeza kanti ukuthi sihlatshwe wonke ama-injection umkentolo phela ngowethu angithi kukentwa thina yinto esizivikela ukugula emzimbeni yethu kanti usifoselane kulesinye isazelo saziyo enge-injection lethu thina sifuna ukubuya eZimbabwe ngikhuluma ngiseshashi eBotswana sifuna ukubuya eZimbabwe kuhle sisiye ezweni lakithi njalo ngalezi nsuku sifuna ukubuya vele sizobhalisa ukuvota singahlukumezwa sifuna ukubuya sizokhangela amabizo ethu singahlukunyeshwa imfula igcwele siyadabula phanga besiyadabula pha khona ngasidabula pha lapha amatshotsha agcwele endleleni la labantu bakhe laba wababeke endleleni ukuthi besilinde sebengabatshotshi ngoba sebemelela imali ngiyabe ingalayo imali yakhona ukuthi mbaphe ngiyathola behlezi ezikhaleni besithi bafuna imali ifind yokuya eZimbabwe 400 ifind yokuya eBotswana babe bekwazawula mali 200 yeyi bakithi sidibekile eZimbabwe thina sidibisa yiwo amasotsha agqokileyo impahla ethwele umbhobho nxa uvele ebotswana nje ayikhipha nje 400 kahle ubaphe ethi besuka lapha bekulandela emuva kuba kuthole kwamadaba
asibotheimqondisimo intabantu amashona yenza nje amashona adlala ngabantu asibotheimqondisimo
izanu ikhuluma into engazebenzi khangela umgwaqo wenkaya ukuthi unjani usukile e-airport akula mgwaqo wamaphotholo kuphela angikwazi umgwaqo abayilungisa utadita kanti wayekhulutshela abantu into yena umgwaqo wenkaya usukile enyathi kuzehle enkaya ngamagodi kuphela kudingisela ukuthi ungathenga imoto ukuthi iyakufa phela abakhuluma isiqiniso sebehlulekile
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, amabutho akwele Russia aqhubeka ebuthana bucwadlana lomngcele walelo lizwe lo-Ukraine lanxa iziphathamandla zakwele Russia zisithi amabutho alo asebuyela enkambeni zawo. Umphathintambo wezomvikela umnumzana Lloyd Austin uthi imbiko abayitholayo ikhomba ukuba amabutho elokhu ehahabela umngcele wele-Ukraine. Njalo kufike amanye njalo amabutho akwele Russia azinkulungwane eziyisikhombisa. Umongameli Joe Biden uthi ele Russia likhanya lilokhu lihlose ukuhlasela ele Ukraine ngasiphi isikhathi. singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Imigoqo ephiwe ibandla le-CCC ngamapholisa phambilini komhlangano ozayenzelwa eHarare ngesonto ebalisa ukungatshayi izilogani idala imibuzo eminingi. Umhlali wakoBulawayo unkosikazi Cora Ndebele sesungule umkhankaso wokukhuthaza omama ukuthi bancitshe obaba icansi nxa bengabhaliselanga ukuvota. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempelasonto elithukela. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.